siyalambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 kuMpandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni sethu lamhlanje.
Ama customers tamaningi abantu bemakhaya elibabonayo laba bathengisayo imkambo lendaba ezinjalo. Ama products ethu kuduli kangako are very very cheap. Silenye account entsha kade sisithi People's Choice account le yenzelwe vele bona bona ukuthi akula ama charges kule account.
Uhulumende weZimbabwe uthi kasoze avumele ukuthi ibhanga ayo le POSB lisebenze lizimele kuhlelo lwe privatization lanxa kule nkuthazo yokwenza lokho ngoba leli bhanga linceda abantu makhaza.
Umuntu ophambanisileyo ngumgabe labantu bakhe abasebenza kuyo. So bonabo abantu abaphambanisileyo yibo kufanele ukuthi babekwazi baginye amathe batsho ukuthi baphambanisile njalo batsho lokuthi kuphambaniseke njani. Batsho lokuthi kakusoze kufele kube yinto eyaphambanisekayo. Baxolise abantu beZimbabwe uzulu wonke, baxolise iparlamenti ngoba indlu ehloniphekayo.
Umsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa wethulela idale lephalamende umbiko oqondileyo okuyiwo obumele ubalwe ngumongameli Robert Mugabe izolo. Ibhanga eliphathisa ngosizo lwemali ele-AFDB lilandule imbiko ethi selesulele leZimbabwe isikweleti salo sezigidi ezedlula amakhulu ayisithupha zamadola i-$600 million. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lanxa ingcwethi kwezomnotho zihlezi zikhankasela ukuthi aguqulwe asebenze ezimele amankampani kahulumende angalethi nzuzo i-privatization, uhulumende uthi kasoze akwenze lokho kubhanga le-POSB. Intatheli izindaba iThomevis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Tinamasa emhlanganweni lentatheli izindaba esethula ibhodi entsha ye-POSB yamalunga ayisitshiyagalolunye iningi kungabesifazane. UTinamasa uthi uhulumende ufisa ukulibona likhula leli bhanga lisabalale ilizwe lonke kanye lasesigabeni sangezansi kwezwekazi le-Afrika. Kunje uTinamasa uthi ilizwe alilawo amabhanga amakhulu akuleli, ngakho-ke kuqakathekile ukuba uhulumende aphathise ekulithuthukiseni leli bhanga likhule. Okhethwe ukuba ngumgcinisihlalo wale bhodi unkosikazi Matilda Dzumbunu uqonqosele ukuba bazimisele ukusebenzela uzulu lithuthukiswe leli bhanga kube yilo elithandwa ngabaningi elizweni. Umkhokheli we-POSB uMnumzana Edmore Kandlela uthi kunje sele kusibanga esingcono kuqathaniswa leminyaka yabo-2009 lapho belingangenisi ngitsho le nzuzo.
Esikwenzileyo ukuthi ama-customers amaningi abantu bemakhaya elibabonayo laba bathengisayo imkambo lendaba ezinjalo yiyo ama-customers anjalo. Ama products ethu kuduli kangako are very very cheap. Silenye account entsha kade sisithi People's Choice account le yenzelwe vele bona bona ukuthi akula ama charges kule account. But imali yethu sicharge ama charges amalutshwana kakhulu, but imali yangkhona yokuthi ibuningi babantu obenza ukuthi kube le profit, not ukuthi sicharge abantu imali ningi.
Ukandlela uthi ukhangelele ukuba libhodi esanda ukukhethwa ezadonsa kweminyaka emithathu iza kusebenza gadalala ukulithuthukisa leli bhanga kube ngelikhulu elizweni.
No, yikhulu kuvele bese ukhangelele ngoba kathe sibe singalabantu abathe xaxa in terms of ukuthi sibe le-board composition engcono, kodwa kathe sisizilayo and sikhangelele vele ukuthi into ziza bangcono. Sizasebenza kakuhle nabanye, not only labantu esisebenza lawo kodwa labantu ama-customers ethu. Lizasibona sizibuyasibele ezindaweni ezinjalo sisenza amashowa amaningi ukwenzela ukuthi abantu abathe abangama-customers babuyela abashabo basijoyine futhi.
Leli bhanga libikwa kuyilo elilenani eliphezulu labantu abalisebenzisayo ukulondoloza imali kilo ukwedlula amanye, sebefika kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu 500,000 okwamanje. Abakhethi ukuba kule bhodi ekhokhelwa ngunkosikazi Matilda Dzumbunu babalisa uMnumzana Israel Ndlovu, Onias Jambwa, Ignatius Mvere, Edmo Kandlela, unkosikazi Nomsa Chindomu, unkosikazi Cecilia Nyamutswa, unkosikazi Monica Sarudzai Mureriwa kanye lonkosikazi Patience Shuro. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Umsakeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa lamuhla wethulele idale lephalamende umbiko oqondileyo okuyiwo obekufanele ubalwe ngumongameli Robert Mugabe izolo, kodwa wathi akudingeki ukuthi axolise leli dale esithi isizathu yikuthi lokhu bekuliphutha nje elincinyane njalo eselilungisiwe. Izolo umongameli Mugabe ufunde umbiko awubale ngenyanga edluleyo ngesikhathi amalunga MDCT esithi emukele imbiko kubomakhale khukhwini ibethusela. Kusenjalo isikhulumeli se-MDCT umnumzana Obert Kutu utshele intatheli zindaba lamhla eHarare ukuthi ibandla lakhe likhonone kumlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda ngokuthi ahlolisise udaba lokwethuselwa kwamalunga ebandla lakhe. Asizweni okunenga lolu daba kungxoxo lomnumzana Bednego Bebe, umqoqi wenhlelo ze-MDCT.
Okwakuqala ukuthi kuze kuthiwe lolu daba lohambise ku-standing rules and orders ngokunye kwezinto ezidala ukuthi kube lo zinto ezingahambi kuhle elizweni, ngoba izanu vele kayenza izinto ngendlela eqondileyo. Njalo lanxa lapho abaphambanise khona bathatha izinto engani kuthiwa hayi into ezingalamsebenzi, kodwa bona bekwazi ukuthi baphambanisile. Umuntu ophambanisileyo ngumgabe labantu bakhe abasebenza kuye. So bonabo abantu abaphambanisileyo yibo kufanele ukuthi babekwazi baginye amathe batsho ukuthi baphambanisile, njalo batsho ukuthi kuphambaniseke njani, batsho lokuthi kakusoze kufeli kube into yaphambaniseka. Baxolise abantu beZimbabwe uzulu wonke, baxolise iParliament ngoba indlu ehloniphekayo.
Lamuhla sizwa ukuthi kwethulwe umbiko eyiwo oqondileyo edalele iParliament, liwemukele njani?
Singukwemukela ngoba iminyaka simnengi lokhu besithi bayabisa imbiko, kodwa imbiko leyo kayikwenzi ukuthi kuthuthuke umnotho welizwe leZimbabwe, kayikwenzi ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke, kayikwenzi ukuthi abantwana beZimbabwe bakhethe umuntu abamfunayo. Yinto nje ezani eyokubamba ngamandla intwini esinto esibehlula, ngoba konke esikhuluma ngakhonoku koniwa yizanu ibisembusweni okweminyaka engu-35. Nxa umuntu esele 35 years, nxa engoseko lokumfazi vele lokuqeda ithumbu seqedile, lo indoda sebeqedile sebehlalela abantwana babantu ngabantu asebekhulile, ngabantu abade belokhu besibusa besenza ububi bona besikhuluma ngabo namhlanje. So kambona ukuthi ngabantu esingakhona sikhona kule nto enhle abangasibisela yona, bangaze babhale ingwalo ezingaki, batshintshe ezingaki. So kubehlule umgabe segugile, useze kwanisa ukuthi abale ispeech sona esasibalileyo azasiqedele ngabo ukuthi wrong. Anti uyatshengisa ukuthi vele sesibuswa ngumuntu osekufanele ukuthi ngawe uyaphumula ngkhaya, hathi ukuthi ngawe uyasebenza.
Okuyikho okumqoka okwenzakala ePhalamende lamhla kuyini?
Well, okumqoka of course sivele ngendlela esisebenza ngayo, sibatshengisele abantu bezano lanxa kade bezama ukuthi baphikise ukuthi umsebenzi usubehlule, umkhokheli wakhe umsebenzi usumehlule. Ngakho kuthiwa iZimbabwe ilizwe elile democracy, ngabe kuthiwa umgabe sesimfaka kwi-impeachment ukuthi ahle ayephumula ngokwenkani ngoba kuyamehlula lokuthi akwenza.
Umbiko lo omutsha owethuliweyo umumetheni?
Well, asingake sithi ukuthi khona siwuthandile kumbe akasewuthandanga, ngoba wethule ungazange ubalwe ukuthi wonke umuntu azilalelela athi ukuthi ubalwa usiyafika ngathi. Ngumbuzo nje okungezindlela ngesilungu kuthiwa o-replacer okonakeleyo izolo.
Lo mnumzana Bednego Bebe, umqoqi wenhlelo ze-MDCT, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba elizweni iMisa Zimbabwe ithi ithukuthele kakhulu ngamazwi kamongameli Mugabe awethule izolo esethusela intatheli ezichothoza umbuso wakhe. Ekhuluma edilini aliqoqelwe lugacha olubona ngendaba zezabelo, umongameli Mugabe uthe intatheli zindaba ezibhala kubi ngombuso wakhe akumelanga zikhale nxa esephindisela. Uthi amanye amaphepha alobe imbiko yamanga isithi wesaba unkosikazi Joyce Mujuru. Muntu ngamini ngoma Studio 7 uxoxa nomqondisi wemisa Zimbabwe umnumzana Nhlanhla Ngwenyanga lolu daba.
Thina sithukuthele ngobana amazwi kamongameli ahambelani lokusebenza kahle kwentatheli izindaba. Uma ungethusela intatheli izindaba ngohlobo alwenzileyo izolo, lokhu kuzayenza ukuthi intatheli izindaba zesabe ukuloba lokho ezikubona kusenzakala kuleli lizwe. Njalo sithukuthele ngalokhu ngenxa yokuthi isisekelo sombuso esitsha siyanika intatheli izindaba ama right ukuthi basebenze bekhululekile. Njalo siyanika uZulu weZimbabwe ukuthi akhulume lokho akufisayo kusomqondweni wakhe ekhululekile. Uma umongameli ethi uhulumende uzothatha amanyathelo azazisa intatheli izindaba ubuhlungu ngemva kokuthi balobe ngombono wabo baveze umbono wabo ngalokhu wayengumsekeli kamongameli uJoyce Mujuru akuchilewe ukuvikela iphelileyo, sikubona thina lokhu kulihlazo kuyangisisa isizwe ngoba silesekelo sombuso esitsha esivikela intatheli izindaba ukuthi sisebenze senze umsebenzi waso sikhululekile. Yikho ke lokho thina sikhuthaza uhulumende ukuthi ngakuhloniphe lokho okusesekelweni sombuso esitsha.
Lingaba lilamanyathelo elizawathatha yini Ngwenya ukukhulumisana le ofisi kamongameli Mugabe ngalolu daba?
Thina sivele nje emsebenzini wethu esikwenzayo njengemisa inhlanganiso emele laba abathathela izindaba kanye lozulu wonke ukuze akhulume ekhululekile. Sivele sivame ukuxoxisana lohulumende ezifana lazonizi lapho ababusayo abatsho amagama ayethusa intatheli izindaba. Siyakutsho besivele sikutsho emalangeni adlulileyo eminyakeni edlulileyo, njalo sizasihlala sikutsho siyitsho ukuthi hayi vele akulunganga akufanelanga. Njengababusi kumele bona bethathe inyathelo elizenza ukuthi labo ababalandelayo behloniphe intatheli izindaba bengazihlukumezi. Lokho sizakutsho singesabi lutho.
Lo umnumzana Nhlanhla Ngwenya umqondisi wemisa Zimbabwe ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 eseHarare. Ibhanga eliphathisa amazwe awezwekazi le-Afrika ngosizo lwemali lezikwelede kunhlelo zentuthuko lilandule imbiko ethi selesulele eleZimbabwe isikwelede salo sezigidi ezedlula amakhulu ayisithupha zamadola, i-$600 million. Leli bhanga lithi lithembise ukuncedisa eleZimbabwe ukuhlawulela izikwelede zalo phansi kohlelo oluzathatha inyanga ezithize kuseyafika umnyaka ozayo. Hatshi kulo kuphela kodwa lakwezinye inhlanganiso ezifana le-World Bank le-IMF. Studio 7 Live Talk lamhlanje sihlaziya udaba lombiko kamongameli Robert Mugabe awethule edale lePhalamende okungumbiko omdala kodwa awubale waza waphela engaboni ukuthi uyawuphinda. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Esinye isiphathamandla sebutho lakweMelika sithi kasiboni inyathelo lokuthi kube le ndawo ezingamelanga zifike indizamtshina yebutho loba ukuhlasela indawo lapho okulabantu ababalekela impi yomdeni linganceda kangako ukuqeda udubo lokwanda kweziphepheli eziphuma kwele Syrium. Kubikwa kungasoze kuvunyelwe ukuphapha kwendizamtshina ezincane ezingelamtshayeli eyama-drones edolobheni le-New York, Washington, le-Philadelphia ngeviki ezayo ngesikhathi umkhokheli wenkonzo yeRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis esethekelela kwele Melika okwakuqala. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa ngodubo lwalabo ababhobhela emazweni ngokuzibulala. Kulezizalwane ezisemazweni anjengeMelika, Bhilithane, Australia lapho ezibhekane lokuningi okubasindayo. Abantwana babo bathwaliswa nzima ezikolo begcine bezibulala. Akulanani labantu abazibulalayo eliyaziwayo emazweni la. Lanxa kukhanya sokuvamile ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni zizisusele amanqe. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lo Dr. Ian Ndlovu obona ngokubhekane lozulu nsuku zonke. Watshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi kuningi okwenza ukuthi abantu bazivulale emazweni.
Kuyabe kuyikucabanga okujulileyo umuntu azasweli ukuthi kanti angaqeda ngani udubo. Ngathi nje kuyabe kuludubo oselufike kwelinye ibanga, umuntu selilahla lonke ithemba ukuthi ukuphila uqakathekile, abesebona ukuthi hayi kungangcono ngihlenye isikhathi. Ngihle ngiqede lokhu kusuphephe ngikho engingene kikho okwalesi sikhathi.
Siyabona ke ukuthi lokhu kuyabamba labantu beZimbabwe sibe abaningi khona ngapho ke iUK. Akusitshela ukuthi kuvame kanganani ukuthi kwenzakale khonokho emuntwini ovele eZimbabwe?
Ye, kuyatholakala ebantwini abavele eZimbabwe, like njengawo bonke abantu abavela kwamanye amazwe, ukuthi uze usubala kuthiwa kulo muntu othethe impilo yakhe laphana. Ngesilungu bathi umuntu uyabe ne-depression, ukuthi uyabe sefike kulesana isimo sokuthi ecabange wazi wadlulisisa walahla lethemba. So kuyenzakala khonokho njengoba ukwazi ngaphe England singabantu wokuza, ziningi into ezisikhathazayo, ziningi into esingazitholiyo okwenza impilo ibe nzima. So akukho umuntu ojabulileyo othatha impilo yakhe. Umuntu othatha impilo yakhe umuntu ongajabulanga. So kuyenzakala sibili khonapha emazweni kubantu bakithi besintu.
Ye, siyabona njalo ukuthi okwenzakala kakhulu yilokho kuthiwa yi-bullying esikolo. Kuzobuya lo muntu okuyabe kuthiwa ule-depression. Akusichasisele nje ngomafitshane khona ukuthi kutshoni khona.
Ngizaqala nge-bullying. I-bullying esikolo yilokhona esasithi ikudzinisa ekhaya. Nxa wahamba ezikolo zekhaya wawukwazi nxa ufika kuthiwa uyinyunyu kumbe ulidzini uyadzinyiswa. Ngesakithi kwakuthiwa bakuhlakaniphisa. Sadlula khona sibili esikolo laphana wawusenziswa kuthiwa ahambe edinga lokhu, ahambe edobholo kwawusenziwa lokhu lalokhu ngabakhulu ababesesikolo. But okwalapha-ke kungaphambili ngoba uya ekuthini usuhlukunyezwa khona kwasemzimbeni wakho, uyatshaywa, uyathathelwa imali, uthi ungakhulumi, ungakhuluma siza kubulala, and kungenzakala sibili bakubulale ngoba kukhona ukuyiza ngqondo kuleli lizwe. So i-bullying igcwele esikolo. Ongakwenza ukuthi ube lobudlelwano obuhle lo mntanakho, wazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe nxa esesikolo, wazi ukuthi angakutsheli ukuthi ku-playground ubani umfuqile, ubani bangikheye kuze kube kabili, usukwazi ukuthi sekukhona ukutshaya amanzi, thatha inyathelo yokukhuluma lesikolo babone ukuthi bayenzeni. Ngoba okunye kuyalandela umntwana ngaphandle kwelophuzeni lesikolo kuze kuye kukumenze baze abanye bayafa sibili ngaphandle sephuma esikolo. I-depression njengoba ngitshile wathi kucabanga umuntu akacabangisise, kuya ukuthi umuntu uyacabanga aze ayaphelele ngamandla, bayehluleke khona ukuvuka, ayohluleke khona ukudla, abe sephunguba nje umuntu nje. So kuyenzakala sibili khonokho.
Lo ngudokotela Ian Ndlovu obona ngokubhekane lozulu nsuku zonke obekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7 eseLondon. Okwamanje sesilitshiya kancinyane ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wezamabhizimusi amancane. Ngiyakulamukela kuhle.
Siyabonga baba.
Ye besifuna ukuba kwazi ukuthi kumi njani kwakathesi kulabo abathengisa ezitaladeni. Siyakhumbula ukubana lalike laba lemizamo yokubaphathisa.
Ye hayi baphathiseka. I-local authority yeHarare ibanikile izindawo zokuthengisela ezikwana 14. Lathi iministry sasebenza lamanye amakampani ukuthi sibafakele izindawo zokuthengisela. Kukhanya hayi sokusebenzekile, abantu sebengenile ezindaweni zabo noma nje kungakaphelisisi, kodwa ke hayi kuyahamba sibili.
Nxa sikhangela khona ukusungula amabhizimusi amancane lawa, bayaphathiseka yini abantu?
Kakhulu. Ngoba lapha ungakhangela ukuthi abantu abaningi ababhadala ischool fees ezikolo babhadala besuka kumabhizinisi abamancane, abancedisa abagulayo, abafida izimuli. Yitho nje khona ukuthi omama abaningi ukuthi babonde isithwale endlini kwenziwa ibhizinisi elincane. So iministry yami kumbe amabhizinisi amancane yiwo abambe imiphefumulo eminingi eZimbabwe. Ende siyabonga kakhulu ngokukhuthala kwabantu beZimbabwe langombono wenkokheli yethu ubaba uMgabu ukuthi afake iministry enjengayonale. Njalo asikhuthaze ukuthi umuntu kazenzele ngokuzenzela kwabo abantu abaningi iqiniso elipheleleyo. Noma kunzima kodwa bayaphuma ebuyeni. Can you imagine ukuthi iWorld Bank iyakhupha i-report ethi yona eZimbabwe kule 2.8 million amaZimbabweans abazigijimisela amabhizinisi abo amancane. And balamabhizinisi ayi 3.5 million. Okusho ukuthi abanye balamabhizinisi ngamabili, abanye ngamathathu. Base bephinde besithi i-SME inike abantu abayi 5 million imisebenzi.
Ubona abadinga uncedo lokuqala wona la amabhizinisi amancane baluthola yini kuministry?
Kakhulu bangabuya ngothina futhi silama cooperatives kuministry. Bangabuya bedinga uncedo, siyaba trainer ukuthi uqalisa njani ibhizinisi yakho, uyikhulisa njani, uyigcina njani ukwenzela ukuthi uthuthuke usukela lapho khona. Bese sibanceda njalo lokuthi imali uyithola ngapi, noma thina singelayo njengeministry kodwa-ke siyabancedisa ukuthi baye ema-banks ukuthi bayethola kuma-banks atshiyeneyo. Sibancedise lo langakhona ukuthi baregister le-local authority, baphinde baregister lapho ngoba thina i-local authority kumele license abantu, kodwa thina yithi esiba neqiniso ukuthi abantu lapha sokulezi ndawo babekeke kuhle ngokuhleleka kwabo kulokho esikuthi ngama-cluster. Sisithi abathungayo kumbe abathengisa impahla babe ndawonye, abathengisa izithelo lembhida babe ngancane, kungazi kwahlangana ukudla lezigqoko.
Bona abafuna uncedo kukhona yini abakubhadalayo kumbe abamele bebe lakho?
Hayi, lapha libuya kuministry abantu bezodinga uncedo bayabuya nje sibanike i-advice kabayibhadalele. Kodwa lapha sebefuna ukungena ama-course bazigadela bazidingile lapha abahlala khona, thina sibatraine mahhala. Kumbe lapha sizadinga abantu abangaphandle ingcitshi, then abantu bakhona bangababhadalisa.
Hhayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Lingavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngiyavalelisa. Ngiyabonga kakhulu ukuthi lingilalele. Ngithemba umuntu wonke uzaqalisa ibhizinisi ngoba yindlela yokuqeda ukuya sale ku.
Hhayi, lathi sibongile ma.
Okay,
okay, bye. Lo-ke bekungumphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Kwezemidlalo, intatheli izindaba yethu uJoseph Njanje usipha impumela yemidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhla emini.
Iqembu le-Chicken litshaye le-triangle nge-2-1 enkundleni yegibho okuyimpumela yetsho ukuba selikhuphule inani lemiklomelo elilayo la kuma-4-41-49 ngemva kokudlala imidlalo engama-23. Iqembu elihlezi kundawo yesibili engalaneni ele-FC Platinum lalelilokhu litshiwa ngemiklomelo emihlanu ngele-Chicken ngemva kokuba linqobe le-Haumine nge-3-0 emdlalweni obasenkundleni eluveve. Abafana be-FC Platinum bale miklomelo engama-44 kuthi intshantshu zanyakenye iqembu le-Dynamos lalo lalelilokhu lihlezi endaweni yesithathu ngemva kokubhaxabula iqembu le-Wawa nge-5-1 enkundleni i-Rufaro okutsho ukuba selile miklomelo engama-42. Iqembu le-Haumine seliyehlela ahlala phakathi laphakathi kwenkundla kwindawo ye-9-2 okuyisimo esingenza umqeqeshi waleli qembu Luke Masomira alahlekelwe ngumsebenzi njengoba vele sekulabasekeli beqembu abamhoza besithi akachiye ngoba seyehlulekile. Ekhuluma lentatheli ngemva komdlalo uMasomere uthe iqembu lakhe lenza iphutha lokuthenga abadlali asebekhulile yikho iqembu lakhe lingaqhubi kuhle. Kweminye imidlalo ebikhona namhla iqembu le-ZPC Kariba linqobe le-Harare City nge-2-0 enkundleni yeNyamunga. Iqembu le-Capes United lilande iqembu le-Wange emalahleni lafika lanqoba nge-1-0 kuthi iqembu le-Chapungu likhulele le-Cholocho nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni ye-Ascot. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu le-Islanders elizemukela khona ele-Flame lili emagumeni ye-Papa Fields kuthi iqembu le-Buffaloes lizanqikelana leqembu le-Dongo Sommels ngase-Sakuva. Ngiyimele-Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Asizweni umbiko ovela kuhulumente weMelika.
Uhulumende weMelika usekhiphe umbiko othi akusoze kuvunyelwe ukuphapha kwendizamitshina ezincane ezingelamtshayeli ezama-drones emadolobheni abalisa iNew York, Washington, Philadelphia kanye lezinye indawo ezigombolozileyo kusukisela ngeviki ezizayo lapho umkhokheli wenkonzo yamaRoma uPapa Francis ezabe sethekelela kweleMelika uhlangothi olubona ngezokundiza emoyeni lwe-US Federal Aviation Administration luyethule lumbiko lamhlanje lwathi lona akusoze kuvunyelwe uphapha kumbe ukundiza kwama-drones kulezi ndawo ngaleso sikhathi kusukisela mhla ka-22 Mpandula kusiyafika umhla ka-27 Mpandula 2015. Umqondisi wohlangothi lolu olwe-FAA uMnumzana Michael Hatter uthena nxa kuyikuthi uzabukhona lapho kungeniswa imithandazo yemisa kungangcono uhle uchiye okuyidrone kwakho ngekhaya ngoba ungabuya lakho ulakho ukubotshwa. Ama-drones avele avame ukwalelwa undiza loba ukuphapha endaweni eziyabe zibuthane abantu abaningi okufana lembuthano yemidlalo. Sikhuluma kanje indawo ye-Washington DC okungamelanga lapho iphaphiswe khona ama-drones la isisabalele yafika esigabeni se-Maryland Potomac Airfield e-College Park kanye lase-Washington Executive Hyde Park. Phezu kwalezo ndawo njalo, endaweni lapho okulezakhiwo ezifana ledale lephalamende le-Congress, indawo lapho okuhlala khona umongameli welizwe, isigodlo sakhe ese-White House, kanye lesigodlo senhlanganiso yamanyana wamazwe womhlaba i-United Nations Headquarters, ngezinye zendawo ongamelanga ziphaphe ama-drones.
Lo bombiko ovela kuhulumende weMelika isiwethulelwe nguPraxedis Jeremiah weStudio 7. Ukugqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele ebesikhokhela. Uhulumende weZimbabwe uthi kasoze avumele ukuthi ibhanga layo le-POSB lisebenze lizimele kuhlelo lwe-privatization lanxa kule nkuthazo yokwenza lokho. Umsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa wethulela idale lephalamende umbiko oqondileyo okuyiwo obumele ubalwe ngumongameli Robert Mugabe izolo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.